Ilanga le Africa Day liqhakatheke kakhulu ngokuba ngo 1963 kuyilo ilanga okwakhiwa ngalo iOrganization for African Unity iOAU egcine isi African Union. Iyo inhlanganiso eyasekela kakhulu inkululeko yabamnyama usuka eCape Town efika eCairo injongo kwakuyukuthi wonke umuntu lonke uluntu lwaseAfrika luphile lulentuthuko lukhululekile kuhlonitshwa amalungelo abantu kuhlonitshwa intando yokubusa ekhululekileyo kungela corruption kungela racism kungela tribalism kungela sexism kungela kubandlulula noma yikuphi ngakho ke nxa lufika lolusuku kumele ube lusuku lwabantu bekhumbula labo abashona belwela inkululeko abalimala belwela inkululeko esilokhe singelayo eAfrika esilokhe siyidinga kumele kube lusuku lokuzikhumbuza ukuthi impi sesekhona okumele iqhubeke abantu bonke bazi bakhululeke ngaphansi kokubuswa kabi
eZimbabwe Ncube singathi kukhona okokuthakazelela yini nxa sikhangela leli khefu ngoba abantu abaningi bayadubeka basebunzimeni obukhulu
eZimbabwe kayikho into esingayiselebrate ngalolu suku lweAfrica Day kulusuku abantu beZimbabwe okumele bazikhumbuze ukuthi injongo ze-liberation struggle kazikagcwaliseki bwaliwa kwaliwa kwangenisa abalutshwane embusweni abalokhu bebusa bengontando kayiphikiswa bengahlonipha amalungelo abantu abafuqele wonke umuntu phakathi kobugqili bobuyanga lendlala ngakho-ke kumele kube lusuku lokuzikhumbuza ukuthi impi yokukhulula iZimbabwe le-Afrika isaqhubeka kuze kukhululeke wonke umuntu eZimbabwe lase-Afrika jikelele
Ayisiwo wonke amazwe asezwekazi le-Afrika aliqakathekisayo kumbe alithakazelelayo leli langa kungani kunjalo
Yebo kasiwo wonke amazwe ase-Afrika lunanzayo lolu suku ngokuba injongo zamazwe lamazwe ziyahlukana kusadingeka ukuthi i-Afrika ibale bhuku linye ikhulume ngazwi linye isithi intuthuko kuye wonke umuntu inkululeko kuye wonke umuntu amalungelo abantu bonke kubo bonke abantu kungabi khona umuntu osale emuva kodwa sisabona i-Afrika kunabontando kayiphikiswa ababusa ngoku-rig ama-election sisabona kugcwela i-corruption sisabona kubulawa abantu sisabona kule tribalism kule racism kulakho konke kunye lobuyanga lendlala kusadinge ukuthi kuphele ukuthi abantu badonselane wonke amazwe alunanze lolu suku kodwa eluzwisisa ukuthi injongo yalo ukuthi kukhululeke wonke umuntu eAfrika hhayi ababusayo kuphela